utsamara ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane emathunjini okulethe imibiko yenduduzo esuke ebantwini abehlukeneyo eZimbabwe laphandle kwelizwe. UParson umfowabo kaita itsamara intatheli izindaba yanyamalala ngomnyaka ka-2015 ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Umunye wasebenza lomfowabo kaTsamara u-Itai ndawone laye uParson umnumzana Charles Nyoni umchaza njengomuntu owayezimisele ukulwela ilungelo loluntu.
Lamuhla lilanga elibuhlungu kakhulu, sithole umbiko wokuthi sesitshiwe ngomunye wethu esasisebenza laye uDr. Patson Tsamara owasemuli yakoTsamara. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu osasemutsha kangaka, omncane kangaka, osebhubhile wasitshiya nje. Sonke sikwazi ukuthi wajoyina indaba ze-active politics ngendaba yokuthi wayefuna ukuba nempendulo ezokuthi kuyini okwenzakala kumne wabo uyitai Tsamara lo owathunjwayo ngohulumende wachabalala okungaziwayo ukuthi ungaphi njalo ithuna lakhe lingaphi.
Omunye wabotshwa ndawonye loParson ngo-2016 uPride Mkono uthe kuyadanisa ukuba imuli yakoTsamara ibe sikhangelele kuParson ukuba agcine abantwana bakayitayi osele minyaka emihlanu engaziwa ukuba usaphila loba hatshi.
Ukufa kukaParson Tsamara into esizwise ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu besisebenza kahle kahle, njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu. Singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhudi wakhe uyitai Tsamara wahamba njani, kuyini okwayenzakala kuye. Njalo kutshuthi abantwana bakayitai Tsamara sebesala bengasela baba ngoba uParson ubese ngubaba wabo.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe uTsamara wayelilunga lebandla leli elalizimisele ngomsebenzi walo okubonakale ngendlela abantu abancedise ngayo ngesikhathi egula.
Njalo edise kulabantu abasebedonate imali efika but 1400 besithi kayehlinzwa yenziwe i-operation. Yikho ke imali silungile ukuthi e-operatwa wasitshiya siyadana kakhulu. Okunye mahlabezulu okusidanisayo yikuthi uDr. Patson Tsamara ngumnawabo ka-Itai Tsamara lo wanyamalalayo sokuleminyaka ethize elokhu edingwa kube lethemba ukuthi ingxenye uzavumbuluka ephila noma kuzaba ngamathambo kuphela.
Omele inhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye yena uthe uTsamara uchiye isifundo kwabatsha abalela ilungelo loluntu.
Namhlanje sihlelwe yiyeza elimnyama ngoba silahlekelwe umfowethu Patson Tsamara. Umfowethu besihamba sonke silwela impilo kahle, impilo enhle yabantu beZimbabwe, silwela inhlalakahle lokuthi ilizwe lethu lalo libe ngcono. Kubuhlungu kakhulu ngoba uPatson usichile singakatholi impendulo zokuthi sibe kwazi ukuthi umne wabo uTai Tsamara ungapi.
UTsamara ubeseleminyaka engamashumi amathathu lani yokuzalwa engakathathi. Imuli yakoTsamara ayikazi uzulu ukuba umsebenzi wokubekwa kwakhe uzaqhutshwa njani, kodwa abantu babuthene ngakibo emzini weGlenview. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.